sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZ ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengalandeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi la lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini ezeke ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawacamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa iveki sizabe khuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenza ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi ebe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bamele endaweni eziphakemeyo ephalamende lakubo senate khona ngabe. Ya siyananzelela ukuthi iblisi ingabe isiphelile yebo kodwa kuyadingakala ukuthi iVEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulamaposta, kulamaflyer abangafaka emdulini befake endaweni ezijeneyo kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.